Ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition le umbisikhundla ukuthebe khona ku political bro kuzana PF epartini at political party level. Yey imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo gayize ngilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu labo kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala. Okwesibili iconstitution elizwe ise document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho athi ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizweni ngitsho sivela empini hayi wokuqala kubali somzorewa. So khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungaphi. Maybe second republic le kumbe singathi second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya homegrown culture and constitution. So lakho bawe kubone ngathi kuyinto efaneleyo kuyafanana nje lebantwana bezikolo i-grade 7 iyagcina la ingasabhala ama-exams kade sibabhalile kwathiwa khona bengayi ku-ordin. So konke khona kuhlala vele kakukho ku-constitution. I-issue khona kuphela yikuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes. So uValerio ke uGwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazange aplayele ukungena esihlotsheni. So that document does not hold any water ngoba vele yena utrenwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country.
Manje nxa singakhangela ukubana ngene elinye iba endla elithatha intambo zombuso akusoze na kube lodubo
enyi iphathe ezangena laphana ingaba khona kodwa ke for the time being kayikho leyo party okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValerio ngobani abantu labanxa bengena laye nalozangena uzakwanisa laye ukufika laphana esake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona yizaphu engangena its under revolution leyana movement noma liberators njengoba kathe sibalo councilor woyedwa ngale matoko akusoze kuba khathazi lokhu there is nothing that they will change ngoba labo babe bebenefitha kukhona lokhu so that iziqondiso zokuthi ama-aims and objectives of the armed struggle ayemi njani laba bantu babe be-appointwa befakwa laphana bezela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement. So ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguyabe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babesadingani egangeni belelelo lizwe. So nxa bekhona khona laphana njengalokhu abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathazi ngoba uzabe tshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution. So uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo party. Okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yukuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu. Ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lowawenzileyo okuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe